Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 13 Mpalakazi 2021 Mokips Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Uzumela Dube umanjinela omkhulu wakobulawayo Baseko.
Imisebenzi yakhe iyaziwa kakhulu.
Inhlanganiso ekhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukuvota zithi zizaxoxisana leZimbabwe Electoral Commission ukuthi chazise ukuthi kungani isithi isibhalise abantu abazinkulungwane ezimbili kuphela 2000 kuwona lo umnyaka.
Amanambasdamancane kakhulu.
Bayadlephana kubandla elibusayo okudingwa inkokheli entsha.
Kuyatshengisa ukuthi idemokhrasi kayikho vele kuzana.
Bakhala abantu abaningi ngokubhubha kukaNdumiso Gumede ubekhokhela iqembu le-Highlanders.
Ngumuntu one engamelela ukuthi azange athathe single cent from Zipa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Usimela Dube umanjinela omkhulu wedolobho lakwaBulawayo kaSekho. Umnumzana Solomon Mkhuni umeya wedolobho leli uthi uDube udlule emhlabeni namhla ekuseni. Umkhuni kavezanga ukuba ubehlutshwa yini uDube ubeseneminyaka eyokuzalwa engamajumi amahlanu lasithupha 56. Beselesikhathi ekhokhela uhlangothi lwabomanjinela kudolobho lakwaBulawayo. Umnumzana Mlandu Ncube umsekeli kameya uthi bakhathazekile ngokubhubha kwaDube olandele uNdumiso Gumede.
Idolobho lakwaBulawayo liphakathi kokulila lililela ubaba uGumede kusuke kwehla esinye isehlakalo esisiphethe kabukanzima. Siyamukele umbiko obana umanjinela wethu ubaba uSimela akasekho. Ubaba uSimela imisebenzi yakhe iyaziwa kakhulu ngokusebenzela uBulawayo njengomanjinela obeselesikhathi eside sibile sisebenzela idolobho. Njalo engumuntu ozimiseleyo sibile edabeni lokuqeda udaba lohlupho lwamanzi. Ngitsho nje le infrastructure yonke nje. Sibuhlungu sibili njengezakhamizi zakoBulawayo. Njengomsekeli kameya wakoBulawayo sithi hayi dudu kumdeni. Lezi zalona zonke zakoBulawayo. Sithi uNkulunkulu uphile, uNkulunkulu uthethe kodwa hashi lihambile iqhawe. Kunzima lokho ukuthi kusikwamukele sibili.
Umlandu Ncube umsekeli kameya wedolobho lakoBulawayo ubexoxa leStudio 7 eseCity Hall. Uhlangothi lwezempilakahle luthi abantu abafika phose amajumi amathathu 27 babulewe umkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe. Kwathi bedlula inkulungwane ezimbili bahlolwe batholakala bele coronavirus. Lokhu kutsho ukuthi sekulabantu abafika phose inkulungwane ezinhlanu 4,967 asebebulewe umkhuhlane lo kusukela ngombimbido nyakenye. Uhlangothi lolu lubika njalo ukuba abantu abedlula izigidi ezine sebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 kuthi abafika izigidi ezintathu sebehlatshwe yesibili. Uhulumende ukhuthaza abantu ukuba begqoke amamaski, begeze izandla sonke isikhathi njalo bengahlangani labanye endaweni eziphithizelayo. Inhlanganiso ezikhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota zithi zizaxoxisana leZimbabwe Electoral Commission ukuthi chazise ukuthi kungani isithi isibhalise abantu abazinkulungwane ezimbili kuphela 2000 kuwona lo umnyaka ukuthi benelise ukuvota. Umabhalani kahulumende obona ngokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana wethule umbiko enkundleni yobulenjini eTwitter esithi amabandla aphikisayo ehluleke ukuqoqa inani elikhulu labantu ukuthi libhalise. Okusolwe ngabaningi besithi kufanele inhlanganiso yezekhi kanye lohulumende bekhuphe ingxaki ezinqabela abantu ukuthi bebhalise. asenelisanga ukukhuluma nezek ngalolu daba. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uqoqe lo mnumzana Nkosikhona Dibiti isikhulumeli somanyano wenhlanganiso eziqhuba umkhankaso wokuthi abantu bebhalisele ukuvota ezigabeni zemathebeleleni lakobulawayo eye ekhaya vote 2023.
Njengenhlanganiso sithi ama-numbers mancane kakhulu ngombono wethu ngoba siqale ukusebenza emonth ago nje ekhaya vote. So sesizama ukuthi sibonisise ukuthi i-2000 nakulilizwe lonke laba esibarejistileyo abarejistwe abanjengama-coalition members ethu. Hhayi inumber leyo incane kakhulu kithi ngombono wethu esikufisayo ukuthi ngabe siyakwenza lokho online njengoba kulama-COVID restrictions, izek-office lonke ivaliwe lakathesi. So besifisa ukuthi ingabe kuyenziwa online njalo sinikwe i-breakdown yokuthi nge-province nge-province kula bantu abangayo kuyezothi lathi si-verify sibe nendlela yoku-verify njengabantu abasebenza ekuncediseni abantu ukuthi babhalise ukuvota.
Lizaxoxisana le-ZEC ngalolu daba.
Sizaxoxisana labo kakhulu maduzane ngo-January lapha ukuthi sizwisise lathi njengama-stakeholders ukuthi abarejiste kuma-province esebenza kuyo North, South, Bulawayo bangaki njalo lathi bese sihlangana nje i-coalition sibone ukuthi abaregister abancedisa abantu ukuregister ngabantu abangaki lathi sibe le ndlela yokuverifya kusiyaphambili sesifundile khona lapho kusiyaphambili siyabe siverifya si-updata continuous kuma-social media platforms ethu kwenze ukuthi kwazakale ukuthi abarejistileyo ngenyanga engaki abangaki ade bencediswa yi-ekhaya vote.
Kodwa likhona inani elingathi yeleli sileqiniso lalo ukuthi abantu abangaka ababhalisela ukuvota kulesi sigaba?
Ye, thina kathesi like njengokuthi kobulawayo kule ndawo eyodwa kuphela okubhaliswa khona ukuvota. So namhlanje besikhakuletha lathi njenge-coalition ukuthi abantu esabahambisayo even nge-shuttle bus yethu ukuyarejista ukuvota ngabantu abangaki barekhodwa ngayo. Kulamanye ama-coalition members futhi ade bevele bele nhlelo zabade bezenze ze-voter registration. Sesizama ukuthi sikuhlanganise ku-information kwakhona sibe lakho ngoba i-2000 le incane kakhulu ngombono wethu.
Ungatshela amanani lawa?
Hayi, sizalitshela nase siwahlanganisile sibone lathi kuqanjwa namuhla ukuthi kule 2000 ilizwe lonke for a whole year. So lathi sesithi njengenhlanganiso sizabe si-updata ama-stakeholders ethu ukuthi sesifike ngaka njalo sizahlalisana phansi lezeki sikhulumisana ukuthi hayi thina abantu esibancedisileyo yilaba. So lina njenge-province akobulawayo kulabantu abangaki nje i-province ematnot kulabantu abangaki lasemat south. Maybe kumbe liqiniso asazi.
Lo ngumnumzana Nkosikhona Dibiti isikhulumeli senhlanganiso yekhaya vote 2023 obexoxa ecingweni losithandekele Mhlanga we-Studio 7. Baningi abasakhulayo kwele Zimbabwe abangele msebenzi njalo abangavotiyo okwamanje sebelungiselela ukhetho oluzayo belambile. Intatheli izindaba ye-Studio 7 u-Esther Jesus Banda uqoqe labatsha abakumabandla atshiyeneyo ezombusazwe kwele Zimbabwe.
Akucaci sobala ukuthi abatsha abami ngaphi kwezombusazwe. Iningi labo likhala ngokuthi lanxa liyabe lifundele imisebenzi eminingi bathi bengagqiba izifundo bangayitholi imisebenzi. Unkosazana Nompilo Dewa ngumgcilihlalo wabatsha kubandla elibusayo leZANU PF osiwundula eNkabazwe.
Mina ngiliyouth iZANU PF esigabeni kuright. Nakathesi kawukho umsebenzi sikhuluma nje sihlezi. Sithi sicela nje imisebenzi into nje esingayenza nathi sihlezi. Hayi amabandla kangiwadingi.
Okay.
Ngihlezi nje lami khonapho kuZANU PF ngibambelele khonapho. Nanxa nje into yakhona isenzakala nje sikhangele nje lalapho esihlangana khona nje singamayouth singabadala hayi sikhanya siyinamba eningi kakhulu siyawina. Amanye amayouth nje ngingawatshela ukuthi kunjani ukuthi sicelacele nje izimali lapho esingazicela khona khonapho ebandleni lethu lathi sizuze ukuphumelela nje ngokunye sithole singakwenza.
Umnumzana Mike Suku webandla le-MDC Alliance komadinga village elowagweru uthi elezimbabwe selibhidliswe yiZANU PF.
Lilizwe lakithi leli selimimanzonzo lelo belilizwe elihle kakhulu. Lathi besikhangela ukuthi ngesikhathi ubaba uTsvangirai eqala into zepolitics days besisithethi silizwe esisaluthuthukisa libe lilizwe elihle kakhulu kodwa heyi so far nge-development vele ezimbabwe lapha ngathi vele kakusela. Ya ngoba sikhangela ukuthi even lama-MPs ethu ama-MDC ama-councillors ethu ama-MDC angaba lama-proposals awe-development ayakrashwa. So end of the day's time akulando ephumayo.
Iba ibandla lezanupf lisemkhankasweni wokuhuga abatsha emaphandleni ukuthi bangene kulelo bandla. Umnumzana Lloyd Dube uleminyaka engamathumi amabili lanhlanu yokuzala 25. Ngomunye wabasanda kuba lilunga laleli bandla kulo umkhankaso.
I ngikhona ngene kathesa ngathi ngiyekho isikhathi sonke. Hayi lami ngingenile ukuthi inxele lami suka ngazo ukuzaphuma nathi. Ngakhuthaza nje ukuthi nxa singathola okunye nje okwenza mina okunye singathi okungakwanzi zathi sithole ukuphila. Njengamayuthi koze aphe sibeyongela nje osebuyile noyi-part okuyesityela. So bona bayebaqala ukufika lathi sathini sizozibonela ukuthi bakwenzayo bayenza ngezandla.
Abanye abasakhulayo bathi kukhetho luka-2023 kuzaba le nguquko njalo ibandla eliphikisayo lizanqoba liphathe ilizwe. Omunye wabo ngumnumzana Adonis Sibanda, umkhokheli wezabatsha kwe-MDC Alliance esiqintini seGweru District.
Mina ngu-MDC ekhokhelwa ngubaba uNelson Thamisa. Into ezenzakale eZimbabwe zinzima kakhulu. Zinzima kakhulu and zisisa ubuhlungu ngempilo esiyiphile eZimbabwe. Njengama-youth thina besikhangelele ukuthi njengesithembisa sithengisiwe last election, sithengiswe ukuthi kule msebenzi esayithola kuzaba le creation of employment. Sithole ukuthi kakula sesisiya ku-second election kungela ufezeka kwemisebenzi eyayithengisiwe. So sebenzi ama-election azayo sikhangelele ukuwina ngendlela esebenza ngakhona nzima ngakhona. Labantu phandle sebezibonele and bayakhuluma ukuthi next election labezanu benje sobasithembisa ukuthi silabo bazasisapota.
Abanye abasakhulayo bathi kabangeni kwezombusazwe ngoba amabandla akhona akaqondakali njalo akameli izifiso zabo. Umnumzana John Dlovu wesilobela kule minyaka engamathumi amabili lantathu 23 years yokuzalwa ngomunye wabo.
Akula party esimelayo njengabantu besindebeleni. Yazi wonke sebehlulekile ukuthi bamele thina esikubonayo njengesizwe sethu sesindebele ukuthi sifunani. Abasimeli yonke into yenzelwa khonale phecheya yarara. Isasa kwami ngilikhangele la maphathi wonke akhona la angiliboni ngenxa yokuthi akula muntu obuye sithi umndebele oyi-youth sizamyenzelana.
Iningi labatsha lijalelayo intshukuntshu yokuvota kukhethwa eZimbabwe ngoba amabandla akhona akalasikhathi labasakhulayo. Abanye njalo bathi kulobandlululo olukhulu ikakhulu ekuncintisaneni ukuthi labo bathole izikhundla zaphezulu kulawo mabandla ikakhulu kwabasakhulayo besifazana. Bathi kuba lokulwisana kubangwa lezo zikhundla okugcina kubangela ukuba bengakhwabithi ukuphatheka kumabandla ezombusazwe njalo bengazihluphi ukungena babe ngamalunga kumbe bavote. Ngimele Studio 7 esilobela igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amapholisa lamasosha namhla aphosele intuthu ehitshayo abantu akade betshengisela emigoqweni bezama ukuyafika esigodlweni sikamongameli bekhonona ngokususwa lokubiselwa esikhundleni ngomkhokheli welizwe umnumzana Abdullah Hamdok. Bathi akuqedakali okwenziwa nguHamdok lebutho. Lokhu kubikwa yi-Reuters News Agency. Kumemetheka ngamandla umkhuhlane we-COVID-19 kwele Melika loba bebalutshwani abahanjiswa ezibhedlela nxa kuqhathaniswa lokwenzakala uma umuntu ebanjwe ngumkhakha owe-Delta. UDokotela Rochelle Gweleski, umqondisi wohlangothi olubona ngokuhlolisisa imikhuhlane, uthi kulabantu abafika phose 10,009,000 abangena ezibhedlela ngelanga kwele Melika okumemetheka khona umkhakha we-Omicron. Uyaxokozela kubandla leZANU-PF okukhethwa khona inkokheli entsha ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo langomnyaka ka-2023. Kule mibiko ethi ziyakhala izibhakela kwezinye indawo ngesikhathi kusenziwa ukhetho lwezabelo lezigaba kubangwa izikhundla. Kodwa ibandla elibusayo lithi luqhubeka kahle ukhetho ngoba abantu bazikhethela abantu ababafunayo. Kambe lukhululeke kanganani ukhetho kubandla leZANU-PF? Ukuze sizwe okuningi ngalokhu sixoxa lomnumzana Joseph Chuma okudalele ZANU-PF Central Committee lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance. UChuma usungula lingxoxo.
kuhambe kuhle kakhulu asizwanga ukudla ukudla obuningi obungayenzakala ngoba phela into akwazi ukuthi into zepolitics lezi it's all about power. Omunye umuntu angagcina eseyifuna i-power at whatever cost and whatever means. Kodwa kumele ngithi masinyane ngibonge uZulu wezamthwesithi nami bawethu umsebenzi wokuhle kungela kudla kudla obukhulu kakhulu yes izwile lapha nalaphana into ezinjalo ziyatholakala mthembu. Kodwa okusalayo the overall picture is that iZanu-PF carried the day abantu bethu bahambile bayokhetha abameli babo ababafunayo.
Ye babuncube ubona kanjani kukhululeke kanganani nxa sikhangela ukukhetho lunje
sikubona kusenzakala lapha bakudube akumangalisi kuyatshengisa ukuthi i-democracy kayikho vele kuzana njalo isiyonto eqala namhlanje lokho kwasukela even before ukuthi kutholakale independence othatha isikhundla usithatha ngokuthi agenqula abanye abajaya kuyayangisa kakhulu esikubona kusenzakala kuma primary elections awezana nxa bechaya nabona soyana asithi bese kusiza elinye ibandla Nancy Freedom Alliance kumbe nguchuma sokumele ancintisane lo muntu weFreedom Alliance uyabona ukuthi kuphuma izidumbu phela lapho
chuma ngena baba
akusonde kusola kale endaweni eziningi lasemabandleni ahlukeneyo ubana sithole abantu abangaba lelo kuze ingqondo ezinjalo kodwa yiko ngithekela mina ngibongela ubana umphakathi igenerality of ibandla lethu benze umsebenzi wabo ngendlela efaneleyo asithi sonke esifuna ukubambelela kupower to whatever extent abanye siyavuma i-democracy hayi umfowethu unqobile mina namhlanje hayi bengasola ngalami impilo iqhubeke siya phambili so asiyofike esingayifaka siyilinganise even nama ama-general elections lento ezinjalo lokhu ngokwangapha ekhaya kodwa nxa siphuma phandle sesiya kuma-general elections sikuhamba sesisebenzisa ilokhu zenu ukuvumelana okuyabe kukhona ku-electoral lokhu zenu laws zethu ezikhona elizweni silandele constitution yangkhona so angiboni kule need of any fears. Kodwa ke njengoba ngithilo awusozuswele vele ukudlaudlangu lapha lapha okusalayo sifuna into ngabe into yonke ihamba kuphi
ye Ncube nanto kudaba khonapo
ngike ngikubuze chuma lobu ngeke umphendule kuyini elikubangayo ngoba ungabona kuliwa kubangwa isathiyani umuntu lomfowabo nxa kuyakutshengisa ukuthi khona nxa kungafika umakhelwane ofuna ukudlisa thiyani ukuthi kuzakwenzakalani lokhu into ebangwa khona phana yikuthi ngingangena ngoba lilibandla lilodwa phela lilwelayo ngingangena mina kutsho ukuthi sengisuthi wena usulambile yikho kubangwayo khonokho nxa lingazange liwulungise umbusazwe wenu Juma ukuthi ungabi ngokuzenzela isisu sakho vele lizabulalana vele khonapho. And noma ungakudown player ngiyazi mina ukuthi nxa sokungomunye umuntu ongekho ebandleni lenu lilenzondo enje umuntu lomfo wabo likuzana kambi lizwe yisibonelo bani elisipha uZulu
ye Chuma nakumbuso
akulanto endoda ukuthi awungangena esikhundleni kumbe sukapula baningi abantu kathesi engawuthi ngisabona aba hlala ezikhundleni from kudala into ekhona nje ukuthi abantu bayathanda ukubana uyathanda ubana umuntu ahlale ekuthiwa ngu-chairman kumbe kuthiwa ngu-secretary waloku nalokhu alaye akabusa abantu not ukuthi mhlawumbe kule zulu zophakathi ukuthi mbeta sokunesinkwa sukapula kumbe sokunjaninjani abantu vele kuvamile vele ungabona ungumuntu uthanda ukuhlala ukhokhelwa kuphela uyabule problem ncuba kumele lawo ukufike kuphoyinti ukuthi lawo ukukhokhele ukuthi nxa ufika abantu basukume lokunika isitulo kuhlale laphana into emnandi lena vele it's a human instinct omele wonke umuntu abela ungabona ungelayo yona le instinct and then you are dangerous to yourself.
Bengibona mina esintwini nxa uthunywa kuthiwe hamba uyegamula izigodi uthunywa ngubaba ngibe sengibona umfowethu ezonitshaya ukuthi izigodo kaziye ganyulwa nguye ebangwa sibanga ukuthunywa kulohlupho kukhona okukhona lapho mangoyo uyasola ngoba ukuze sibange ukuthunywa kutsho ukuthi kule nyiwo sengizafika ngizidla khona le egangeni okulezi godo khona kutsho ukuthi ngiyakwazi ukuthi kulolutshwe engifuna ukuyaludla yilo ukuthi lona lolo luhluphayo
but kono kwani ubona yenze yafika so as ubona mama beshuma bebekuhlabelela so as uzwa ihlabu zakhe yiko yilo lujula ngona la plan ngoba akulo kunye akula mbeto yabo imali ngiyabona hayi ulujulo lolwana nje ukuthi ngingumkhokheli.
Lapha lizwe umnumzana Joseph Juma okudalele ZANU-PF Central Committee lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye Freedom Alliance bebexoxa le Studio 7. Umoyi obeyisiphathamandla esomdlalo wenguqu uNdumiso Emmanuel Gumede usichazwe njengomuntu oqotho njalo odlale indima enkulu ekuthuthukiseni umdlalo wenguqu kwele Zimbabwe. Kubika uJoseph Njanji.
Isizwe seZimbabwe siqhubekela phambili silila ukwedlula emhlabeni kaNdumiso Gumede, njalo ngitsho lo mongameli welizwe u-Emmerson Mnangagwa namhla laye ukhuphe umbiko eduduza imuli yakoGumede ngokulahlekelwa kwayo. Umongameli Mnangagwa uchaze uGumede njengomuntu obesazi umsebenzi wakhe, okuyinto egcizelelwe ngabaningi abasebenza loGumede ngesikhathi eyisiphathamandla somdlalo wenguqu. UVincent Pamire othi ungomunye wabantu abakhuthaza uGumede ukuba aphenduke kwele Zimbabwe azosebenzela inhlanganiso yeZimbabwe Football Association ngomnyaka ka 1998 uthi akula muntu obelungile njengoGumede.
Iningi bakhangela kwa uGumede azange athathe a single cent. Ngomuntu one engamelela ukuthi azange athathe a single cent from Zipa. Enguyo wemkhulu wangkhona athathanga not even a single cent. Abanye wonke lawo bagijimela ukuthenga izimoto ezinhle besebenza eZipa, wazi imali bayayithathanga. UGumede azange abe la imoto ezinhle. But umsebenzi wakho uyasikhulumela.
Wakuba lilunga lephalamende melendawo yemakhokhoba uChinga Dube ongumsekeli omkhulu weqembu leHighlanders uthi imisebenzi kaGumede kumele ikhunjulwe ngokuba khona kwenkokheli ezimqotho njengaye.
Ubonga kwakhe okunziwe ukuthi kube khona. Uyabona iflowers uma selisoma usalinhlanyisa inhlanyelo ziyana ikhule ibe ngelinye iflowers. Into esiyifunayo kulaba abatsha abakhulayo ukuthi ababe yintanga eyayifa amaflowers anjengakaGumede. Into esiyifunayo.
ULawrence Phiri omunye osebenze loGumede kuqembu leHighlanders lakuqembu leNotwane laseBotswana uthi labo abafuna ukufika kuzinga likaGumede kumele babe lokuzithoba, babe ngabantu abalobuntu.
Silahlekelwe i-icon sibili ku-Football Administration eZimbabwe, not necessarily eziBulawayo kumbe Highlanders alone. Ubuhlungu sirili because ama-qualities lawa leadership ngama-gifts bakithi, you know, all, not all of us can be given the same gifts, but uGumede was exceptional ukuthi i-gift yakhe sebenza labantu ukuunderstand abantu. Humility ayiyo khona gave him an advantage of many other administrators because he was very successful. Wayehlanganisa konke lobuntu. He was very humble and always happy. He knew ukuthi sport you need to be professional and honest and also be able to enjoy it.
Wayegoba umgcini sihlalo weqembu leHighlanders uRoger Muhlwa uthi uGumede ubethandwa ngumuntu wonke ngoba ayiphila impilo emsulwa.
Into eqakathekileyo bakithi ukuthi khona wonke umuntu kazazi ibizo lakhe aligcine libe clean. UGumede wagcina ibizo lakhe li-clean. Akulanto uGumede ayisiba lenhloni ngayo empilweni. UGumede wayengangena in any gathering and wonke abantu you will see them smiling. Kati abaningi bayafika kathesi ku-gathering bakhangela ukuthi ah, kulabo bani, kulabo bani, I can't stay here, bagcina bephuma. Isifundo engisifunde kuGumede yikuthi live a clean life, be happy, ungabi lenhloni, and ube ku-public ukhululekile, ulale uthongo obuzothile.
UGumede wedlule emhlabeni ngolwesithathu emini ngemva kokuba ekhale ngokuba isisu sibuhlungu ngolwesibili. Ubesele minyaka engamashumi ayisikhombisa lesithupha yokuzalwa, njalo ngesikhathi ebhubha ube ngumongameli weqembu leHighlanders. Iqembu leHighlanders likhuphe umbiko ngolwesithathu lisithi uGumede ulitshiye esikhaleni njengoba belilokhu lithapha kuye ulwazi. Abantu babuthene kunombolo 12 Cheltenham Road eMontrose koBulawayo. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Okwamanje sike sizwe umbono welizwe leMelika.
Abanyontisa besekelwa libandla lezombusazwe ele Chinese Communist Party babikwa benqobile bebaningi kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende ele Hong Kong ngemva kokuguqulwa kwemithetho yekhetho ekhanya yamele icele lokuthi kuvunyelwe ukuncintisa abasekela abasembusweni kwele China kuthi labo abafuna umbuso wentando kaZulu bebotshwa njalo bevalelwa. Phansi kwale imithetho inani lenkokhelo okumele ikhethwe nguZulu lehlile lisuka kwabangamashumi amathathu lanhlanu 35 lisiya kwabangamashumi amabili kuphela 20. Lanxa inani lezihlalo zedale lephalamende lengezwe lisuka kumashumi ayisikhombisa 70 lisiya kumashumi ayisishiyagalolunye 96, iningi lamalunga edale lephalamende likhethwe ngabasekela ibandla elibusayo kwele China ele Chinese Communist Party ukuze babe linani lababumba imithetho kungela kuphikiswa kulelo dale. Kodwa ke ukunqoba kwabo akumangalisanga kangako ngoba vele inani labaphume ukuyavota beliphansi kakhulu likusilinganiso sokuphezu kwamashumi amathathu ekhulwini 30.2%, okulinani eliphansi ukwedlula eminye iminyaka lokhu elebhilithane lanikeza intambo zombuso weHong Kong kwele China ngomnyaka 1997. Embikweni owethulwe nguNobhala obona ngobudlelwane beMelika lamanye amazwe omhlaba, uSecretary of State Antony Blinken emanyene lamanye bakhe bakwele Australia, Canada, New Zealand lele United Kingdom baveze udana okukhulu ngokuphanjaniswa kombuso okhululekileyo wentando kaZulu bethi kusobala ukubana okwenzakala eHong Kong ikwephula kwelungelo loluntu, ukuncindezelwa kombuso okhululekileyo wentando kaZulu okujonge ukubhidliza impumelelo yalindawo. Kusukisela ngomnyaka 1997 inani lalabo abakade besiba lesifiso sokuncintisa ukuthola izikhundla zobukhokheli bamabandla ehlukeneyo kade liphezulu, kodwa ngale iminyaka edluleyo ibonele linani lisehla mihla ngemihla osokudale ukubana iningi lingasazihluphi. Ukuguqulwa kwemithetho yezokhetho eHong Kong ekuqaliseni kwawo nalo umnyaka ka-2021 kuhle kwaxotsha iningi labamabandla aphikisayo abangabe bekade belesifiso sokuba yingxenye yombuso, kutsho umbiko owethulwe iziphathamandla zamazwe athuthukileyo lawa. Unjalo nje iningi lamalunga abamabandla aphikisayo lokhu livalelwa emajele emelele ukumiswa phambi kwemithethwandaba. Abanye bahle babalekela kwamanye amazwe ukuyaphephela khona bengakabotshwa becandelwa amacala angekhoyo. Phakathi kwabavalelweyo kulamalunga amabandla aphikisayo abangamashumi phose amahlanu 47 abancintise ukhetho lwama-primary elections nyakenye abotshelwe amacala okunakanelwa ukubana bafuna ukugenqula umbuso okhona phansi komthetho wezomvikela woncindezelo owe-national security law. Elemelika labangane balo lithi lokhu sikhathazekile ngomumo okhona eHong Kong edalwe ngumthetho wezomvikela owe-national security law kanye lokuncindezelwa kwabantu ukuthi bengakhululeki ukukhuluma imibono yabo loba ukubuthana. Osokusobala ubona kuzwisa ubuhlungu uZulu jikelele. Abenhlanganiso ezizimeleyo, inhlanganiso ezimela izisebenzi, abenhlanganiso ezibona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu labanye. Uthi labo abale mibono ehlukilele kahulumende sebezibona behlukuluzwa ukuze bayekele abakwenzayo kumbe ukuba basuke. Ngasikhathi sinye umsebenzi wokwethulwa kwemibiko lezindaba lawo uqhubeka ubhekane lobunzima. Ukuqhutshwa kokhetho olukhululekileyo kuqakathekile kwelakusasa elihle leHong Kong kanye lentuthuko yayo. Ngakho-ke iziphathamandla zamazwe omanyano lo zikhuthaza ibandla elibusayo ele-People's Republic of China ukuthi lithathe amanyathelo okulandela izivumelwano zomhlaba zokufunga ukuhlonipha ilungelo loluntu eHong Kong okugokela laleso elasenza laseBrithani lapho liqhubela ele China intambo zombuso walindawo ese-Sino-British Joint Declaration.
Lo ngumbono welizwe leMelika. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje.